So we see card descend about VOA in Debele.
Fuganja nimtwaka zomu hle ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 15 kunhlangula 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyaveza kahle kamhlopho ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo
kulabantu abangama chumi pose amatatu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likwele liye ku 383
abanye ababili sebeyadithiwe futhi esibedlela sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu
Kufe umuntu wesine kobulawayo izolo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokijini leluveve. Isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamongameli Mnangagwa e-Drugs International sizamiswa emthethwandaba namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi bonke abantu laba ngabavele kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe selikhwelela yakumakhulu amathathu alesishiyagalombili lantathu 383. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamachumi amahlanu lane kuthi asebefile labo balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngabantu abale coronavirus abayi 149 lelandelwa yimaswingo yona ele 49 kuzothi isabelo seMathebeleland South sona esilabantu abangu 46. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlele namuhla ukuthi kube lilanga lapho uZulu azazila khona njalo akhulekele ukuthi umkhuhlane lo udlule. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Uwanda kwayo nani labantu abagula umkhuhlane weCOVID-19 kuyakhathaza kakhulu. Kuyaveza kahle kamhlopho ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda liyakhwela lihlasela abantu abanengi. Okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo. Akade becabanga ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, hayi kalidlulanga likhona. Kusadingeka ke ukuthi sithathe amanyathela aqinileyo aza kwenza ukuthi livinjelwe leli gciwane lingagcwali yonke indawo. Ikakhulu nxa ubheka abantu abavela ngaphandle kusamele kuhlolisiswe kakhulu labo abangena bengadlulanga eborder bengazange bahlolwa balandelelwe emakhaya kulandelele lazihlobo zabo lalabo abangabethintane labo ukuze ngokuphangisa kugwenywe ukuchaka kweleli gciwane kumemetheka kwaleli gciwane lingagcwali umhlaba wonke welizwe lakithi.
Njengoba abantu phose bonke ababanjwa lomkhuhlane nsuku zonke kungabavela kwele South Africa, singathi lokhu kuveza yini ukuthi phakathi elizweni eZimbabwe umkhuhlane lo kawukabhahi kawukamemetheki?
Ukwanda kwabantu abagulayo bevela ngaphandle kwelasezansi akusibo bufakazi bokuthi abantu abagulayo ngabavela ezansi kuphela njalo kalikho igciwane phakathi eZimbabwe. Into esingelayo eyaneleyo yikuhlola, asihloli ngendlela eyaneleyo phakathi kwelizwe. Kulula ukuhlola abantu ababuya besebhasini bemunye kumbe ngesitimela ubahlalise ku-quarantine center ubusubahlola ubusuthola ukuthi bayagula ngoba bevele eSouth Africa bevele eBotswana eMozambique kanjalo. kodwa akulula ukuhlola abantu abagcwele bechithekene indawo zonke phakathi kwelizwe kodwa yikho kumele kwenziwe nga kungasenziwanga khona lokhyana kasoze sisibambe isibalo esaneleyo esifaneleyo esokuthi abantu bangakanani inani lakhona soze siphumelalo ngendlela efaneleyo kusamele uhulumende athatha amanyathela okuhlola ngendlela ebanzi kulaleya yenzayo namhlanje angathi kuphela yilabo abantu abavela ngaphandle kodwa akwazi ukuthi abantu ngaphakathi labo bayagula asukume avimbele khona lokhu kugula lokhu esithi yi-local transmission i-community transmission eyaphakathi kwelizwe leZimbabwe
Umnumzana efidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimokisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo kunyathelo elisatshelwa ukuthi lilakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho lamhlanje ikhangelelwe ukuqala ukubuthanisa abantu endaweni ezijiyeneyo zelizwe isizwa imibono yabo ngemizamo kahulumende yokuguqula isisekelo sombuso uConstitutional Amendment No. 2. Le yinto ephikiswe izinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye leHabakuk Trust emthethwandaba ngeviki edluleyo. Zisithi uhlelo lolu kumele lumiswe ngoba lufaka uZulu engozini. Kodwa inkantolo ayikethuli isinqumo sayo. Inengi lisola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso le lisithi ibandla leZANU-PF lijonge ukupha uMongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlelo lokuhlanganisa abantu oleparliamentary outreach ngo-amendment number 2 luyenzakala siphezu kohlupho lwe-coronavirus kodwa okuqakathekileyo okuze ukuthi abantu sikubambe yilokhu. I-coronavirus iqedile abantu ezindaweni ezitshiyeneyo iyethusile ohulumeni abantu. Ngaphandle kweZimbabwe. OweZimbabwe ungakhangela kube lithuba lokubana azuze imali yangaphandle ama-individuals akuhulumeni labahlobene lalabo abaphethe amandla kube lithuba lokuzinothisa lokuthi betshontshe imali. So mbona ngazathi iParliament ukuthi yenze outreach yindlela yokubana ama-parliamentarians ayenze imali lokubana ibandla elibusayo iZANU-PF that is advocating for i-amendment delay ibakhangele one ukhetho olwezayo ukuthi kufuze ukuthi silungene ukhetho lolo benganjani sebetshintshile isisekelo kodwa bengazange bayenza i-full implementation ye-constitution kodwa kusilele bakwenze kathesi balungiselela ukhetho luka-2023 so bona sebedlulile konke lokuthi kulo mkhuhlane lokuthi kule fulfillment ye-constitution kubo akuqakathekanga okuqakathekileyo lukhetho olwezayo.
Ubona kusiba labantu abanengi yini kulemibuthano njengoba abantu bezivalele ezindlini lasemizini yabo ngenxa ye-coronavirus.
Angikholuthi abantu bazahamba ngobunengi ngani ngoba abantu babhizi badinga imali abanye bacatshile ezindlini so abazaphuma balutshwane kakhulu ngoba akuzange kube le outreach imfundiso ngama civic organization befundisa abantu ngokuthi amendment number 2 uphetheni so mbona ngazathi kuzaba labantu abalutshwane abazaphakama ngoba one abantu bayesaba umkhuhlane lo secondly abantu babhizi badinga okokudla abantu vele abakuzwisisa ukuthi kwenzakalelani because athola ukuthi kulamagqwetha kulezinhlanganiso eziningi ezihambe zisiya challenge yona leyo outreach so mbona ngazathi izaba poorly attended.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Sokufe umuntu wesine elokitshini leluveve kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo. Umufi uchone izolo ngemva kokugula okwamalanga ambalwa. Abanye abathathu bachone ngeviki edluleyo. Banengi abagulayo eluveve njalo abanye babo balaliswe ezibhedlela. Izakhamizi zithi amanzi angcolileyo aphuma empompini yiwo abangela lomkhuhlane. Lanxa umasipala ethule umbiko ukuthi uphenyo alwenzileyo luveze ukuthi amanzi akhe ahlanzekile, iqiniso ukuthi angcolile lawa manzi njalo ayazikhanyela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi, yena oyethekelele imuli yomuntu lo obhubhe izolo.
Khonapho futhi endlini efanana kulabanye ababili abagulayo futhi esibathole khonapho. Yonke ama-details la information lamabizo abo silawo. So abanye ababili sebeyadmithiwe futhi esibhedlela. Sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo. Khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu abantwana abakuleyo ndlu. So kuyatshengisa ukuthi umumo lo owamanza umhlanga sibili lapho abantu balukhakhamele kakhulu ngoba bengasazi ukubana into le bayiphathe njani. Sasuka lapho futhi sangena kwenye indlu 134 Old Veve. Sathola ubaba khonaphana umhlanga ekhala ngabantwabakhe kuyimulini yakomhlanga. Yena ubaba lo kuthiwa ngumthithi ekhala. Kulabantwabakhe esikhuluma ngayo abadimitiwe esibhedlela empilo abathathu. Omunye le 13 years, omunye ule 10 years, omunye le 6 years. Bonke sikhuluma kanje ngabantu abadimitiwe esibhedlela. So ke kuyatshengisa ukuthi hayi izinto azinhlanga lapha kulo hlubo kulolukhulu. Sasuka lapho saka ku number 134 e-Old Luveve futhi sathumanisa ukuthi ubaba laba ngekhaya laye ubaba uSibanda ukhanya uphathekile kangaka kunzima sibili. Sathola ukuthi labantwana futhi khona abo abanye ababili labo ngabagulayo bonke bakhala ngezisu.
Amanzi la sibindi aphuma empompini ezindlini kumbe avela kumabhawuza ekhansili avela ngapi kahle kahle?
Umasipala ukhuphe esingathina yi-communique ekhulumisana labantu ukuthi bathe bethole umbiko wokuthi abantu bayagula bekhala ngezisu langane. Umasipala sithole ukuthi ukhuphe umbiko wokuthi bathestile amanzi, amanzi abo bayathola e-right aphume ezimpompini. Bese besitsho njalo ukuthi amanzi amanye abathole engathi acontaminated yilo abantu kade bezigcinele phakathi kwama-containers abo. Kodwa sokukhona ekhathesi sokuvale thina njengoba sesilobufakazi obubambekayo ngalokwesikubonileyo, sizathatha le information siyikhombayile yonke lanxa singaqedanga yena le silawo sibona ungathi yiwufakazi obugcweleyo. Sesizathatha sibuhambise ku-council. Ukhansile simtshengise thina i-investigation esiyenzile lesihlangane layo. Laye azibhodele kulezo zindlu ayizibonele okwenzakalayo. Labantu abagula futhi abavakatshele ukuthi kubonakale nembali ukuthi abantu laba uhlupho lukhona. So ukuthi lamanzi, ukuthi amanzi abagulisayo ngasuke empompini kumbe ngamanzi abathatha kwezindawo asingeze sakuphendula lokho kathesi. Kodwa nje abantu bakhala ngokuthi izizwa zibuhlungu bonke futhi bacabanga ukuthi uhlupho lusemanzini. And omunye uzowatsho wathi yena lanxa engabonanga amaphepha udokotela abahambise khona umntu ufuko wathi ama signs asibona ngathi ngayi-typhoid kodwa ke amaphepha engakawaboni la ukuthi for sure ayikho lokho. So ngokunjalo ke sisacompile ukuthi sibone ukuthi umasipala siyakhulumisana laye ke sibone ukuthi lolu daba lungabanjwa kanjani ngoba sibona ngathi kule ngozi yokuthi iqinisweni abantu kuliyindawo bangaphela.
Udubo lolu luseluveve kuphela yini kumbe akhona amanye amalokishi?
Umkhosi omkhulu ukhona lapha kuward 15. Lanxa abantu bekhala kwezindawo bethi hayi amanzi ethu siwabona amanye kwesikhathi engcolile, siwabona amanye i-brown, siwabona amanye ebomvu. Kodwa sikatholi impiko sibili abantu abagulayo kwamanye ama-ward. But i-ward esilohlupho lawo ngokuthi sithole impiko abantu asebegula abantu asebesitshile nguward 15. Yikho nje sibuyile ukuthi lathi sizozibonela kule indawo.
Umnumzana Ambrose Sivindi yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abesifazana bebandla leMDC Alliance abathathu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Bazamiswa njalo emthethwandaba namuhla lapho uMantshi azakwethula khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yebail. Abathathu laba ngunkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNesai Marova, bona abathi bathathwa ezandleni zamapolisa. Ngabantu abacatshangelwa ukuthi basebenzela uhulumende ngenyanga edluleyo, bayabatshaya kakubi njalo babahlukuluza ngokocansi. Isiphathamandla senkampani eyaphiwa icontract yezigidi zamadola ezingamachumi ayisithupha eMelika nguhulumende, ecatshangelwa ukuthi ilobudlelwano lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa e-Drugs International, laso sizamiswa emthethwandaba namuhla. Umnumzana Delish Nguaya ubotshwe ngolwesihlanu wamiswa enkantolo ngomgqibelo esetheswa amacala okuqambela uhulumende amanga ukuthi iDrugs International inkampani elungisa amaphilisi, okwabangela ukuthi iphiwe umsebenzi wokudingela iZimbabwe amaphilisi agoqela awe-coronavirus. Inkampani le yathengisela uhulumende amalembu okuvala amakhala lomlomo amamaski ngemali ephezulu kakhulu, lanxa yona yayiwathenge phetsheya ngemali ephansi. Lokho kucunule kakhulu uZulu, wahlokoma enkundleni zokuxhumana uhulumende waze waquma ubudlelwano bakhe lalinkampani. Inkampani le ibikwa ithole umsebenzi lo ngendlela engacaci kuhle, lanxa nje abacuphi babetshele uhulumende ukuthi umnumzana Nguaya ngumuntu ongathembekanga ngoba elamanye amacala avele ebhekane lawo. Iningi lithi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende eziphatheke ekupheni inkampani le umsebenzi. Umnikazi we-Drugs International umnumzana Ile Deja oyisizalwane sase-Albania laye ubikwa edingwa ngamapolisa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi izakhamizi zeluveve ezihlaselwe isihudo sezicele umasipala ukuthi azivumele zelatshwe ngaphandle kwenhlawulo. Inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi amakansila e-MDC Alliance aselobele umphathintambo obona ngezabelo umnumzana July Moyo, emxwayisa ukuthi engawaxotshi lanxa engaze ecelwe yi-MDC kankosazana Thokozani Khuphe. Soko isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokujo yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngalivuka njani basakaza abahle beStudio 7 lonke khona ngapho jonga kandemire omavele simhlanganya wiye omtungameli Nkomo PJ lonke nje lozulu wonke weZimbabwe locela ngaphandle kwelizwe. Ngilobuhlungu amapholisa aleli lizwe basela police force and they're backtracking. At first uPaul Nyathu police spokesperson wavuma ukubana sebebotshiwe amankazana la, kanti ngokuya kwisikhathi ngali siphatha amandla kasinokwazakale sebeze backtracker sebe abakwazi nabeke bakhuluma la uHerald beka report ifanayo. Kambe abantwana laba bangaqamba amanga shiwa abayezilimaza ngakho nokuchuwa ukuthi khona balinyazwa kusenza imbhobho endaweni ezizilayo kubo bezilimaze. In the first place kwakuyi lockdown, imota lebe zothwala ibhindura baphapha yini, why ngabonakala kuma roadblock, why chuza siphonga ufika zivulela sithula kuphela bekwazi ukuthwala abantu ababenza khonoko. Le police force funa a complete overhaul nxa kungathi uNkulunkulu angento zithi
shintsha. O baba ogawule shua, we are praising such things. We are praising such things ogawule shua. Umvalo umenesu kazembe kazembe akhulume shua za kinga announce into njengayo nale. Bangapho Jonathan moyo kathesi. Kasi wathi khona yeyi isandla sangaphandle. So njengale maphoza why lingabupha abantu ngale ngamapolice lehlika nokupha abantu. Elithathela abantu enkambeni yenu. It's a pity. Le army isetshenziswe ngenye indlela vele sokuyangisa. Vele asilazi umsebenzi uabduct abantu siyabulala kuphela. Lokubona ukuthela ama bribes that's all. Hayo gawule leza kubona kweminye iminyaka. Kanti laba abantwana laba bazukulu. Salitshela libambele ngajoni sifisa ukuthi izinto zintshintshe liphila sibe silekuzimbuzo. Ufuna wakho umntwana athathwe njana ayechiswa ngencukuthu khona ngale ngasense ngendlela ezobona laba abantwana sibonza ukuthatha ngayiphi indlela. Ngiyabonga.
Bona wami msakazi njengoba inani lokheli yanda lisiya phezulu inani labatholakala belomkhuhlane lo ukuthi kuzavanzima kakhulu msakazi kungcono libe ngapha kobulawayo lakobo bed bridge lasemashonaland ngoba inani leli lingayanda lase Victoria Falls njengoba kungalasibedlela msakazi ukuthi uhulumende uyabeza thwala nzima angazi kumbe siwathenga ama ambulance ukuthi umuntu ozabe gula esuka e Victoria Falls lobe ewanki bengakwazi ama-ambulance ukumlayitsha emlethe kobulawayo. Indaba bengayenzanga isibhedlela esikhulu ngoba eVictoria Falls yikho lapho okufikelela khona izethekeli msakazi wami. So uhulumende ngabe uyakha isibhedlela esikhulu ngapha eVictoria Falls kwenzela ukuthi izivakatshi izethekeli ezifikayo zonke zikwazi ukuhlolwa lokho kuyabe sekuvuliwe. Manje njengoba isibhedlela kasikho, isethekeli singafika uma sokudlulile singabanjwa eVictoria Falls fanele sithwale size sizofika kobulawayo. Umuntu kobulawayo afika sefile ngoba ama ambulance kabalawa umsakazi wami hayi kuzabanzima kungcono inani leli olimele kuyona le number sebelayo manje bona laba bezana lingasadluli le number ngoba kuzaba kungabanzima kakhulu umsakazi wami noba kubanjwe abantu kobulawayo kusiza ngapha emashonaleni le kubo Victoria Falls labo wanki kungabi labantu ababanjwa lomkhuhlane ngoba hayi kungabanzima kakhulu ngiyabonga umsakazi wami.
Njani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhuluma nguThabani Mhlaba edabuka ematopo but kwamanje ngiseGoli eSoweto. Ngithanda ukugcizelela endabeni kasisi laphana uMaluphahla mayethi yena ekhuza ngokuthuka laphana yes bafowethu singathukini zameni ukukhuluma kahle njengalokhu behlala besicebisa ukuthi singathukini bafowethu because siyagcina laleli kuthuba singalitholi lokuthi sikhulume khona la so siyacela ukuthi sikhulume into ezilenhlonipho lezinengqondo njengabantu abadala. Ngibuye ngiyize endabeni MDC lezayo. Ukusuka kuzani PF siya ku MDC kufana lokwehla eDontini ugadi Stonkwane. Kili yabusa sentweni eyiwani. So mina ngingakutsho ukuthi abantu bakomthwazi abazama ukuvotela iqembu lizabakhulula iqembu le MRP ngoba iMDC lezano yinto eyiwani nabo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Egypt lithi kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo lizavula amagceke alo endizamtshina abevaliwe ngenxa ye-coronavirus. Abahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo kwele Nigeria bona babulale amasotsha angamatshumi amabili labantu makhaza abangamatshumi amane ngempelasonto. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukutshengisela kuyaqhubeka endaweni zelizwe ezitshiyeneyo kulandela ukubulawa komunye njalo onsundu lipholisa elimhlophe ngolwesihlanu e-Atlanta, Georgia. Umnumzana Richard Brooks udutshulwe ngamapolisa wafa ezama ukuwabalekela. Ipolisa elimbuleleyo lihle laxotsha umsebenzi. Ukubulawa kuka Brooks kuze ngesikhathi abantu bevele betshengisela phezu kokubulawa komunye njalo onsundu umnumzana George Floyd. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena ohlala eNgilandi.
UTrump umsebenzi wakhe engumongameli akawenzi ngendlela eqondileyo okungangokuthi nguye befanele ukuthi kathi singabe uhlaba umkhosi awulawule ukuthi amapolisa awayeke phansi lento ayenzayo njalo ngibona ingathi kade kuzabe yindlela yokuthi bazwisise. Okwakathi sekuvela kibo bona amapolisa njengalabo abanye amapolisa sezawubona abanye abangavumelani lakho kwabantu isikeza wabona beguqa idolophansi ukuthengisela ukuthi they are protesting against ukubulawa kwabantu abamnyama. Kodwa ke iningi lamapolisa abakuboni kuyinto elicala ukuthi nqa umuntu omnyama ebulewe. Yingakho sibona amaprotesta nalayo qhubekela phambili. Okuyinto emangazayo njalo kuyinto ehlekisayo kakhulu ukuthi into embi kangaka isenziwa lilizwe eliyilo esingathi it's a democratic country elifana le-America eliyilo elithi mhlawumbe lilizwe elifana ukuthi litshengisele ukuthi ukuba democratic kujoni. Kodwa yilo ilizwe eselijike kwavuka umbhejazana nje into nje esingayaziyo ukuthi singayibiza sithini. UTrump ulomlando omkhulu ukuthi ufanele ukuthi akakhuze amapolisa adlale indima yakhe yokuba ngupresident enguye ucommander in chief atsho ukuthi into embi imbi amapolisa abayiyekele.
Sibone abantu khona ngapho eNgilandi betshengisela ezitaladeni imihlobo yonke bebambene besola ukubulawa kukaGeorge Floyd lobandlululo olukhona eMelika ngitsho lakhona ngapho elizweni lenu. Lubhahe kanganani udaba lokubandlululwa kwabantu abamnyama khona ngapho?
Ngeke ngize ngisho ngithi alukho, lukhona. Into nje esuka ingathi iyabakhulela ukuthi ukuba sobala noma ukuvela usobala ukuthi wena utshengisela ukuthi wena ucwasana ngokobala kulicala ongalihambela enkantolo noma nxa ukuthi mhlawumbe ule nkampani thize noma ubusutshengisela lezo mpawu zokuthi wena uyacwasa abanye abantu ngokobala kungenzeka ekugcineni ugcine usuluza izinto eziningi uzuvalele le kampani. Kodwa-ke kube sekusiba khona bana laba babe besazi ukuthi vele bona abalandaba ukuthi they've got nothing to lose ngesikhiwa. Labo yiwe sibabona beqhubekela phambili kusiba lama-pockets of ukuba ngama-right wings, sibona kusiba labantu abenza izinto ezingathi ziyasupport ukuthi i-racism ayiqhubekele phambili ibe khona. Abanye beqhubekela phambili kunjalo kungabantu abafuna ukuthi izistatues nalezi esikhuluma ngazo ezabantu laba ababandakanye kakhulu ikakhulu ngezikhathi ze-slavery bese kusiba kakhulu labana babantu ababedlala indima yokulilizela nxa kusenziwa izinto ze-racism bafuna ukuthi zihlale zikhona ukurepresent ukuthi babone ukuthi imbali yabo ayipheli. Kodwa-ke eqinisweni iningi labamhlophe bamanyene labantu abamnyama ngoba abanye bayasatsho ukuthi indlela okwenziwa ngakhona akutshengiseli ukuthi i-21st century njalo akutshengiseli ukuthi izinto sezaguquka njalo akutshengiseli ukuthi isimo asisafani lesimo lesana sayizolo. Kufanele ukuthi kuqiniswe umthetho umhlaba wonke jikelele kutshengisele ukuthi singabantu sonke, akekho umuntu okuthiwa lo ngumuntu ohlala egangeni noma lo ngumuntu ohlala endlini. Singabantu sonke siphila ngokufanayo, silomphefumulo ofanayo. Yingakho sibona abaningi abalapha e-England besekela abantu abamnyama ukuthi baqhubekele phambili ngokuthi bamatshe bekhononda ngokuthi kungani abantu abamnyama bebulawa. Kodwa-ke siyakubona njalo kusiba lezinye impawu lapho kuvela khona abanye ofana nelinye ijaha esezalibona ijaha leli belisebenza ebhenki engumuntu ozisebenzela kuhle. Kodwa-ke usejike wayavunjululwa ngamapolisa wabotshwa ekugcineni bempophela ukuthi kungani edriver imoto ezintsha okuze kwayenza ukuthi azalahlekelwe ngumsebenzi wakhe. Kutshengisela ukuthi i-racism ikhona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekwelebhilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele.
Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamachumi pose amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likwele liye ku 383 sokufe umuntu wesine kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokijini leluveve. Isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamnangagwa e-Drugs International umnumzana Delish Nguaya uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kuze kusene kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.